sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 25 kuNkwenkwezi 2020 nguntungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje, inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe lilokhu likumashumi amahlanu lasithupha 56.
Uyakwazi ubana nxa kulento ayibonayo ayitsho yona leyo nto kuhambe kule corruption kumbe kulani nje ongabe kukhona, zikhona indlela ezokuphatha ngayo leyo nto.
Umcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Shinki Munyeza uthi sesifikile isikhathi sokuthi uZulu azikhulule kuhulumende weZANU PF omubi.
Babalise iMachobana, babalisa iMpophoma, babalisa iLuveve leGwabalanda.
Udubo lwesihudo esiqhamuke kobulawayo kunsukwana ezedluleyo luvikwazo lunganeno. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe lilokhu likumashumi amahlanu lasithupha 56, ngoba phakathi kwabantu abahlolwe izolo akekho ofunyanwe elo mkhuhlane lo. Asebesindile bona balokhu bengamachumi amabili lanhlanu kuthi asebefile labo balokhu bebane. Emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usubulele abantu abangu 345,561 njalo wahlasela abedlula i 5.5 million. Ezwekazi le-Afrika khona usuhlasele abedlula 107,000 njalo wabulala abaphezu kwe 3,200. Umphathi ntambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo uthi uhulumende uphakathi kokudingisisa udaba lokuthunjwa lokuhlukuluzwa kwabesifazana bebandla le-MDC Alliance yabathathu. Ababalisa umeli weHarare West edale lePhalamende uNkosazana Joana Mamombe, uSisilia Chimbiri kanye loNesai Marova. Kumbiko awethule izolo ntambama umnumzana Moyo uthe ukuhlukuluzwa kwabesifazana yinto abayisolayo kakhulu njalo abangeke bayivumela. Kodwa uthe bakhathazekile ngabantu abasola uhulumende weZANU PF besithi nguye owathumba abathathu laba. Umoyo uthe uZulu laba kwamanye amazwe kumele babekezele bamelele ukuzaphuma kuphenyo olwenziwayo.
Yebo, mthokazi omuhle. Siyalincusa ukuthi lingene kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esililethulela ngolwesibili maviki wonke ngo-8 PM kusiya ku-9 PM. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane we-coronavirus. Sikhangela njalo udaba lokwephulwa kwamalungelo abesifazana okwenzakalayo emazweni athiyeneyo okugoqela eZimbabwe ngalesi sikhathi ilizwe liphakathi kohlelo lwe-lockdown. Silusize ukuthi alisoze lenelise ukungena kuhlelo lolungocingo njengensukweni ngoba sisebenzela ngekhaya asikho kuma-studios. Loba kunjalo silokandaba uhlelo The Connection luqhubekela phambili. Ngakho-ke asihlanganeni lami uMike Hole khonapha ku-studio 7 ngo-8 ntambama.
Omunye wabacebisi bakamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Shinki Munyeza uyaqhubeka ngokuchothoza uhulumende weZANU PF Esithi ugcwele ababusi abalochuku njalo uthi uZulu weZimbabwe kumele asukume azikhulule kulobu bubi. Umunyeza ongumfundisi uqale ukusola uhulumende ngenyanga edluleyo njalo ngesonto kuntshumayelo yakhe. Uthe sesifikile isikhathi sokuthi uZulu evambane njalo ahlokome asuse uhulumende kaMnangagwa. Uthi uhulumende lo ubusa ngodlame njalo uthi ugcwele amasela lezikhohlakali esezivulele ilizwe. Ngokunjalo umunyeza uthi sesifikile isikhathi sokuthi uMnangagwa asuswe embusweni. Okumangalisayo yikuthi yena uMnangagwa kakamxotshi ekubeni ngumcebisi wakhe. Sixoxelo lwela amalungelo kaZulu umnumzana Charles Nyoni.
Into le ekhulunywayo uMshinki Myiza vele sonke siyakwazi ukuthi indaba okumele uZulu ayenze njalo siyakwazi sonke, but nxa isikhulunywa ngalaba abalwela uhulumende abafana labo Shinki Myiza siyabe sesicabanga nje sesilemqondo omubili ukuthi baqinisile yini ukutsho kwabo kumbeni nje bazama ukulwela uhulumende ngokuthi kube lombono ukuthi mhlawumbe uhulumende usetshintshile izenzo zakhe ingani engazange abamba kumbe achaya kumbe wakuxotsha uShinki Myiza. Ngoba sonke siyazi ukuthi uShinki Myiza udla emganwini kaMnangagwa njalo uhlala etafuleni eyodwa loMnangagwa. So ukumchothoza bemchiya nje ezambila, hayi nje ayisonto esingamangala kumbe singatshona sididizela ngayo, ngoba siyakwazi ukuthi hayi zidala zombili laba ngabantu banye nje bahlala besidla bebonke nje lapha sebefuna ukusibamba amehlo nje nokufuna ukusithabisa ngamanga. Kodwa thina siyalazi iqiniso ukuthi hayi uShinki Myiza uvele esebenzela uMnangagwa kanye nohulumeni.
Umunyeza ugcwele yonke indawo utshela yiloba ngubani olendlebe uthi uMnangagwa lohulumende wakhe ngabantu ababi, ngamatribalisi, ngabantu abakhohlakeleyo, ngabantu asebebulele umnotho welizwe, ngabantu abalochuku. Kungani engamxotshi emekela eqhubeka engumcebisi wakhe?
Sonke siyakwazi nje ukuthi uMnangagwa esingathi ngesilungu best go craft a deception, yikho nje bempha ibizo besithi ngucrocodile. Mina ngombono wami nje ngibona ngani hayi iplan yakhe ekufuna ukuzama ukuthi atshengise ukuthi hayi yena uzimisele ukutshintsha njalo utshiyeni lohulumende owayekhona owayekhokhelwa ngumgabe. Ngoba usebenza noShinki, kathesi uShinki mayezo sephume sesithi hayi sechothoza uMnangagwa, uMnangagwa emchiye ngamxotshi. Siyakwazi zonke ukuthi hayi nxa uMnangagwa ezimisele sibili ukuthi usetshintshile, kungasenani ukuthi kathi kuyini okwabangelayo ukuthi kuzobanjwa laba mantombazana ayemchothoza. Why kukhethwa abantu abachothozayo? Abanye bayabotshwa, abanye bayachaywa, abanye bayanyamalala, kodwa abanye bayachiwa behamba. Okutshengisa ukuthi hayi i-tactics yakhe le yokufuna ukudayilutha i-opinion yabantu yokuthi sicine sesicabanga ukuthi hayi mhlawumbe usetshintshile kumbe uhulumende lo mhlawumbe uzimisele ukuthi uZulu akhululeke amchothoze. Kodwa thina sikwazi ukuthi hayi ukukhululeka sibili kasikhulekanga, ngoba singangeni emgoqweni kumbe sifuna ukujingisile siyachaywa, siyadutshulwa, osisi bethu labo mama bayarechwa, okutshengisayo ukuthi hayi bakhona abameli bekhulume kube sekusibona laba abangavunyelwayo ukukhuluma.
Umnumzana Charles Nyoni ulwela amalungelo kaZulu. Sixoxe njalo lesiphathamandla sebandla leZANU PF umnumzana Joseph Chuma, yena othi uMunyeza engaba esecotoza ibandla leZANU PF ngoba lokho abekuthola kungasekho.
Nxa ngikhangele umnumzana uShinki Myiza ngibona ngantwa indoda eyahambayo esikolo yafunda, ngakho ke uyakwazi ubana nxa kulento ayibonayo ayitshoyo naleyo nto kunambe kule corruption kumbe kule tribalism kumbe kulani nje ungabe kukhona zikhona indlela ezokuphatha ngayo leyo nto kanti nxa ebona kulabantu abakorrupt kungani engahambi ayo faka ubufakazi bakhe kanti silabo zakhe silamapolisa njalo siyakwathiwa futhi la ama anonymous nje ukuthi uyazibhalela incwadi yakho uyayiposta kwabantu emapoliseni besale beyibala bese belandela umkhondo oyabanike wona andiyabona nxa sikhuluma ngecorruption the reason why sisehluleka ukuthi sikubambise into lokhu kungenxa yokuthi kona akula muntu obuya egcikini azofaka esingathi kona yiloko zeni substantial evidence sibili eyokuthi nanga umuntu lo wenze lokhu wenze lokhwana into ebambekayo eyokuthi ona singagcina sesikwanisile ukuthi siprosecute lowo muntu pho inkulumo nje kuphela mina ngibona nganto nje umuntu la yabe sezenzela okwakhe angabe elesifiso sokuthi akwenze njengalokho okutshoyo nxa kuyikuthi uhambe wathumayela amagama anjalo esithi kona abantu bavukele uhulumende lokhu ke yike esikubizake sesithi yi-high treason usezama ukubhukutsha esizibeni esilengwenya ongayisiko okumele umuntu akwenze khonokho uyakwazi ukubana kona idemokrasi ithi yona nxa kuyikuthi kona umbuso othize asawufuni siwususa ngama-election hathi ngomvukela kumbe ngezimpi kumbe ngento ezifana lazo nalezo pho nxa yena esengumuntu osesenza njalo ekhuluma njalo hhayi ke umthetho sokumele uthi take its course udibane laye
Umunyeza ngumuntu obonakala ngabantu abanengi njengomuntu osekela umbuso wezanu PF okwesikhathi eside abantu bambona ngalelo lihlo nxa esevukela ibandla lenu esechothoza ekhuluma ngobubi bombuso wezanu PF akuvezi yini khonoko ukuthi ngempela kukhona okungahambi kuhle
Sengahamba emhlanganweni eminingi ezanu PF angikhumbuli mina ngihlangana laye ubaba omnyezi so angikholona singambiza sithi umuntu osekela ibandla lezanu PF kodwa into esingayijo ukuthi labo abamabusinessmen abalutshwane ababe besidla ngebizo lezanu PF kodwa bengayisekeli njalo bengayincedisi ngalutho angikhumbuli mina ngitshelwa kumbe sibikela ukuthi hayi ubaba uShinyi umnyezi sesincedise ngokungaka njengebandla lezanu PF so mina engibonayo okunye kumele abantu bakunazelele ungakuthi uyakudiga sibili ukuthi uyakudingisisa uzathola ukuthi engxenye mhlawumbe lindoda le isicasukile lapho ebesidla khona sokuvalekile
umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezanu PF
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukaNhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola njini bokuxhumana obe Facebook ku VOA Ndebele la ku Twitter ku VOA Ndebele saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme
Isihudo esiqhamuke kobulawayo ngeviki edluleyo sivikwa singaba sesiphelile kulabantu abanengi ababikwa besiwe esibhedlela phezulu kwesihudo lesi Lanxa abomtholampilo bengasichasiselanga ukuthi udubo lolu lungaba luqale njani, izakhamizi zithi zicabangela ukuthi impompi zamanzi zingaba zidubukile amanzi asehlangana lawalengcekeza yezambuzi. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo Councilor kaWard 15 egoqela esiqongweni Old Luveve, New Luveve leLuveve Industries uNkosazana Febi Msipha.
Bakhulile sengithi ngoba mina ngihamba la ngiwafika khona ngale mapayela kubo house number 970 labanye nje khona ngale ngiyeli bekhanya livula sibi. Kusho ukuthi mina ngicabanga nabantu ngisho ukuthi hayi kwaba liphutha ngoba kade singa okwenzeni kwawo andibethi ngayize la ake raisa andisisendi ngifuna la ke raisa.
Yoni council nikhulume layo yini ngodaba lona lo?
Sikhulumile ngoba besihlangene le management it was on Friday. So nabo bathi kuba hayi bayaqonda kakhulu.
Unkosazana Febi Msipangu, Kansela ka Ward 15 kwa Bulawayo. UChris Gande uphinde waxoxa njalo lomgcinisihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association nomnumzana Ambrose Sivindi. Yena othi sebecele iCouncil yakoBulawayo ukuthi iphenyelo ludaba.
Uvelile ke ukuthi kulezinye izakhamizi ezifakileyo umbiko lapho kokuthi kulendawo ezilohlupho babalise iMachobana, babalisa iMpophoma, babalisa iluveve leGwabalanda lengxenye yelobhengula lapho abathi bona kukhanya kulezinye indawo kwana lamalokishi lapho kukhanya kulamanzi aphuma engcolile abantu bona kukhanya ngathi contaminated ngokunjalo ke bakhuluma izinto eziningi-ningi ukuthi labantu kukhanya ungathi kule ngozi yokuthi abantu sebegula lo mkhuhlane owezihudo ngokunjalo ke singeke njengoba kuyisinanzelo bekuyi-holiday lowo mbiko siwubambile sileqiniso lokuthi sifisa ukuthi i-City Council bakudingise lokho kwalesi sikhathi ngeke satsho ukuthi sibili kuyiswe yini isihudo kumbe lokuthi kambe lamanzi acontaminated ngani ngoba siyakukhola ukuthi lokho kusafanele kube le ndlela yokudingiswa singathi i-investigation kuphuma egcekeni kodwa ke iqiniso ukuthi izakhamizi zikhalile kwaba futhi lezinye izakhamizi ezikhalileyo kwenye indawo emahajula abanye baze bathatha amanzi akhona bayathumela ngamaglasi bathatha amapicture bayathumelela abantu bayabone amanzi labo ekhanya sibili ebomvu.
Wona umumo wamanzi unjani edolobheni lokwaBulawayo? Sizwa kuthiwa kwezinye izindawo izikotsho sezisoma.
Well, umumo wamanzi emzini wakoBulawayo kade sawumhlanga. Njoba sengitshile ukuthi siyananzele iCouncil ukuthi iyavuma ukuthi emadamu ngala kusela amanzi. Sebevala amanzi engxenye sesathola kwezindawo kanye ngeviki. Lokho kuyasitshengisa ukuthi umumo wamanzi awumhlanga. Ngokunjalo ke abantu abaningi basuka bayehlasela bezama ukuthi bathatha amanzi kuma-bowls. Kule ngozi yokuthi abantu bangathatha kakhulu amanye ama-bowls, bayasitshela lapho abantu ukuthi amanzi akhona ecine sephuma kancane. Amanye ecine engasaphumi sokufanele abantu bake bame kancane kubaze bayathole. So kumumo wakhona unjalo kodwa i-City Council siyananzela layo ukuthi iyazama ukuthi letha amabhawuza kodwa kuliqiniso kwakhathesi ukuthi iyananzelela amabhawuza ayakhulelwa ngabantu. Ngikhuluma kanje kathesi ngike ngadlula emagwegwe labana ngabona abantu belayinile. Kathesi ngasuka labana ngakhona ephumula ngithola abantu belayinile. La kwezinye indawo kulomunye ofaka iplatform lapho wathi emagwegwe abantu labo belayinile. Ngezinye indlela kutsho ukuthi amabhawuza nxa i-Council izama ukuthi inika abantu amanzi kuba nzima. So ke ngokunjalo umumo wamanzi kathesi awumhlanga kodwa nxa esingakutsho ukuthi sigxwayisa ngale zakhamizi ukuthi amanzi amanye esiwathatha endaweni ezingaqedakaliyo njengemthombo okuhle ukuthi singawanathi ngoba angamanzi engahlolwanga angasigulisa kuthi labo abagulayo abangabele sikhuthi njengoba abantu besitsho siyabaxwayisa ukuthi kungcono sibekusasa bavukele ema-clinics bayekhangela ukwenzela ukuthi bancediseke ngoba ukuhlala kuphela ezindlini khuluma sezindlini kusuke kwesincedo so siyabacela bonke labo bantu ababona ngathi banjalo kumbe ngabantwana abagulayo abazala sibone into abantwana labo siyabahambisa ema-clinic kusasa lokhu ukuthi bancediswe masinya i-Council layo nxa ukuthi kulo hlupho lwesihudo masinya ibone ukuthi ingancedisa njani akhamiza ukuthi singumkhuhlane ongaqhubeka kumemethe kusiya phambili.
Umnumzana Ambrose Sivindi ngomgcinisihlalo wenhlanganiso emela izakhamizi zakoBulawayo eBulawayo Progressive Residents Association. Ubexoxa lo Chris Gande weStudio 7. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi umdlali weqembu leWange Football Club uKraven Banda ubotshiwe ngemva kokutholakala elempondo zendlovu. Iphephandaba leHerald lona lithi inani labantu asebebotshelwe ukwephula iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwecoronavirus selisedlula inkulungwane ezingamatshumi amane 40,682. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
salibonani Studio 7, salibonani basakaze, salibonani bantu bonke bakamlimo. Hayi kunzima sibili, siyazama ukucatshela umkhuhlano nalo, kodwa kunzima sibili, akwazakali ukuthi senze. Kodwa esilungini kuba lobunzima ngoba abantu bayathenga amanzi, abanye sisebenzisa amamitha. Goli Zimbabwe konke kuyafana, kodwa khona okuyinto kuzasixabanisa thina sisodwa, ngoba indlala izabulala abantu. Umkhuhlane lawo ubulala abantu, abantu kabasebenzi, and then kuzaba nzima. Loko kuyinto lokho mpela, asazi ukuthi senzeni. Kodwa hayi, asibekezeleni kuzazenza, ngoba hayi kunzima sibili, ngoba amamitha emadorobheni wanzima. Ole mitha ingapheli phelile, imali ithatheka. Injengebulawayo, mina ebulawayo into engizondiswayo ukuthi intangami ute yabhadala amagethi, bamtshele ukuthi bazamvalela amagethi, khonokho akuzonto enhle. Siyabonga Studio 7 labantu bonke umhlaba wonke jikelele, liphephe. Siyabonga.
Salibonani Sihlobo kaStudio 7, bonke nje abalalele kuStudio 7, nangumama wekhenelo wethu. Ngithi hayi corona, hayi siyayibona sibili corona. Hayi thina ngapha indlala ngasekhenelweth, hayi ikhulile sibili indlala. Abanye bayahola kodwa abanye abaholi. Abangaholiyo bayalamba sibili, kuhola abayiwulfei.
Siyacela lina siphathamana zezanu PF lezi, alike liyekele engqondweni yempi, liyekele ingqondo zenu lezi ezingasebenziyo lezi. Manje abantu bayahlupheka, bathwele zima, sithwele zima egangeni, siyahlupheka asisakwazi ukuthi siyenze njani. Egoli kunzima ngapha, abantu bavalelwe ezindlini babayekela umkhuhlane, kodwa lina lisayiyangisa, liyangisa abantu, liyangisa ilizwe, liyangisa isizwe. Lina bantu eseligugile lina, livuke lizuza ngopresident. Yeyo uhulumeni kamnankavu usebenza nzima, yeyo uhulumeni kamnankavu uyazama, yeyo uhulumeni kamnankavu is open for business. It's a new dispensation. Kambe ungathi new dispensation ihlazwe leli lilenze ebantwini, lina vele liyayangisa ukugcina lina bantu bezanu PF. Yini elisifakela amehlo emazweni ngenxa yokuthi vele alicabangi? Angeke uthumbe abantu ngensuku zamanje, angeke utshaye umfazi ngaliya ndlela liyani. Bona nje abantu bamanye amazwe bathini nxa bebona ihlazwe linjengaleleli. Uqeda ugijima futhi usiyakhona ukuthi ye ufuna ukusizwa, ye abantu bakho. Umnankavu vele ngeqiniso akusho umuntu ongakhupha igama lokuthi ulabantu bakhe ngendlela ahlukumeza ngakhona abantu. Iqiniso lento yenziwa umnankavu ibuhlungu kakhulu, and umnankavu ngeqiniso kumele ayijele, kumele aboshwe lo muntu lo. Kambe izenzo ezimbi ezingaka azenze ebantwini, azenze ebafazini, kambe uyakucabanga njani uma uhlukumeza umfazi ngaliya ndlela? Kumbe uyabe ungazalanga wena, kumbe uyabe ungena mfazi?
Sawubona mlaleli nabalandeli beStudio 7. Lo okhulumayo uGatsheni, ngokuzalwa ngizalwa kogodlwayo Mahlaba ithwale. Ngithanda nje ukudlulisa nje amazwi enduduzo mani emndenini lo engizokhuluma ngawo owaseGwanda, okushone khona abantu abathathu emzini owodwa. Ayi ngizwe kungihlaba mani, nami kusiba buhlungu. Umbuzo wambuso sithi kambe abantu siphila emhlabeni onjani onabantu abangela nembeza, makuyukuthi la abantu bedliswe ipoison ngempela. Kambe wena njengoba usele uphila ufilani, uthi unqobile? Njengoba usinqobile, yini osukuzuzile ngokulahleka kwemphefumulo yabantu labo? Ingabe insuku zabade kumele beziphile zingezelelwe kuwe yini na? Hayi hlobo zankulunkulu, ake sibeni lo nembeza, ke sibeni lo sizi entweni masiyenza. Ke ucabangisise kahle into ma uthatha isinqumo uyenza, uzibuze kambe lento uma isenzeka emdenini wakho uzafila kanjani? Nini ozayizwa? Uzezwana ubuhlungu? Uzukubuzwa yini? Hayi abantu ake sibe lo moya woxolo. Insuku zamanje kune-corona, isikhathi sokuthi sihlephunelane lokho okuncane okukhona. Kodwa uma ngabe senza esaba ukudla, ukudla okukhona endlini kungokukamakhelwane noma kuthiwe ngusibani bani, kodwa ngilambile. Hayi bantu bakithi, ake libe lo nembeza bantu benkosi. Hayi ake kuchaye nje emuntwini mani, hayi kubuhlungu lokhu dude emdenini.
Bobe kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Ikomishini ebona ngezokhetho kwele Burundi ithi onqintise kukhetho lukamongameli emele ibandla elibusayo. Umnumzana Evariste Ndayishimiye nguye onqobileyo. UNdayishimiye ungena esikhundleni esesitshiywa ngumnumzana Pierre Nkurunziza. Kodwa amabandla aphikisayo athi kube lokuqilibezela kulolu khetho. Kubikwa sokufe umuntu wakuqala ngomkhuhlane we-COVID-19 kwele Mozambique. Abezempilakahle kulelozwe bathi umufi ubele minyaka yokuzalwa engamajumi amathathu. Abantu abalomkhuhlane lo eMozambique bedlula kancane amakhulu amabili 209. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Umongameli Donald Trump uthi umhlangano webandla lakhe lama Republicans omkhulu wokulungiselela ukhetho owe convention ulakho ukususwa eNorth Carolina uqhutshelwe kwenye indawo nxa usiba lukhulu waleso sabelo engala ukwesula imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwecoronavirus. Umhlangano lo kumele wenziwe ngoncwabakazi kodwa ngenxa yemigoqo efakwe ngusibalukhulu wesabelo leso umnumzana Roy Cooper olilunga lebandla eliphikisayo lamademocrats. UTrump uthi amalunga ebandla lakhe amaningi kasoze enelise ukuphatheka kuwo. Umongameli Trump wazakala ngokukhuthaza ukuvulwa kwelizwe lakhe lanxa umkhuhlane we-coronavirus usabulala abantu ngobunengi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula ezombusazwe oyisizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika umnumzana Dan Moyo.
Indaba yokuvulwa uTrump vele yiyo into ayithembileyo for ikampeni yakhe ka-2020 and ama-state elokhu evaliwe kutho ukuthi akakhona ukukampena ayenza amarali. Okwesibili umkhonomi ma ungahambi kahle uzokhombisa ukuthi umbuso wakhe sowehlulekile. So lana ngendaba ye-North Carolina yokuthi convention yama-Republican uzoyimuva ma bengakavuli yikuthreatena ngo buyazi ukuthi le convention usually iza lomnotho ku-state leso esiyabe siyiholdile and i-North Carolina iyawunida lomnotho. So ulapha njengoba vele bebeku-lockdown, so lapha uyathreathena and I think ithulu ayisebenzisayo maye negotiator uqala threatene vele abesepholisa umoya afterwards. Njalo futhi kuyakhombisa ukuthi akalandaba nje le mpilo zabantu yena owakhe ugijimise i-image yakhe lokuthi ufuna ukuthi convention le kugcwala abantu khona kusazakala ukuthi i-lockdown le ithi kungabi labantu abaningi endaweni enye ngesikhathi sinye njengoba igciwane leli lilokhu liqhubeka li-infecta abantu.
Ingozi esasekhona yalomkhuhlane singathi yena uTrump lama-Republicans kabayiboni bayichaya ndiva benzani kahle kahle.
Bona injongo yabo nje ibhekane lezomnotho hayi impilo zabantu. Whereas ama-Democrat on the other hand that no asibeni careful indlela esivula ngayo ama-states simeke sure ukuthi gciwane leli siyalikontaina lisoze lispread ukwenzela ukuthi sistophe ispread yegciwane. But I'm a Republican. Abhekane le-election ezayo le eka-2020 presidential election. And they bazibona beluza bona if abantu bezolahlekelwa imisebenzi njengoba sibona sekulabantu abedlula 36 million asebefile i-unemployment amaviki la adlulileyo. So kusobala ukuthi ama-Republican lo-Trump bona bafuna into zonke zivulwe ukwenzela ukuthi ama-numbers abo engabonakali emabi kakhulu kuyiwa kukhetho luka-2020.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala eVirginia khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe lilokhu likumajumi amahlanu lasithupha 56. Umcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa uMnumzana Shinki Munyeza uthi sesifikile isikhathi sokuthi uZulu azikhulule kuhulumende weZANU-PF omubi. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamilinkomo.